siyabona ukuthi izicunda le lamandla lokunqoba ama elections ngokhetho imali kamnangagwa ezani yaphuma uphelicode emapholiseni uzamakala ukuthi ungazima emapholiseni sithi ntshontshelo kumbe kulobudlwangudlwa ngobukhona bakutshoda abalamota imota zakhona bazisangathi nxa umsebenzi uphelile urhulumente lo vele nxa uphele into engelamsebenzi vele imali yaphuma kuphela yikubhidlisa ukudlalisa imali kuphela lokho
kodwa singathi ke imali le ivela ngaphi inkwenya anti ilizwe lithi lilamali kangako
abantu bathi ilizwe kalilamali ngoba akula mali esiphaleni sethu imali yaphuma kuyagetha izinto eziningi olithium odiamond oplatinum ochrome igwayi liyathengiswa echina ngaphandle kwelizwe kutsho ukuthi imali ekhona vele yimali yepolitics i-political funding ya nxa beyifuna bona befuna ukudlalisa imali kodwa asinge sidawula mali elizwe likhona yikuphela nje isikhathi esisagijigijima baphithekile balungisa imigwaqo nxa kulo khetho kuyathenga izimoto eziningi izinduna zinikwa izimoto futhi imali ikhona ye
kodwa ngingazikhangela phela imota lezi zingaba zezomhlangano wesitadini kuphela kukade lokhu sokuthiwani ngakho njalo phela ngakhangela i-biodiversity lapha kunzima phela lokho
siyabe sibazi nje ukuthi nxa isadek siphelile umhlangano siphelile imota lezi kasoze zihanjiswa emapholiseni kazihanjiswa urhulumente ziyahanjiswa kuma-structures ezanup f yikho ngithe khona mina kunje nje nxa ungaziwe e-police station yokuthi untshontshelwe kumbe kulamasela kumbe kulenkinga ekhona bakutsho ukuthi abanamota kuthi imota ziyabe zigcwele zithengwa urhulumente kutsho ukuthi nxa vele umsebenzi usuphelile lobe siqondane lawo imota zihanjiswa kuma-structures ezanup f emakhaya lezinduna